Ngesikhathi sekusela amalanga amathathu nje kuphela ukuba singene kulanga lekhisimusi kuvame ukuba abantu bebejabula bekhulisa lemoli zabo. Ngalesi sikhathi iningi liyandise ukwethekelela indawana eziningi, kodwa lonyaka balutshana abenza lokho ukuthi asebephila ngokuzenzela, babona kungcono ukuqhubekela phambili bedinga imali ngokuthengisa kumikambo. Abasakhulayo labo bathola ithuba lokuncintisana behuga abathengi abatholakala bezulazula bezama ukuthenga impahla ezichiphileyo zabantwana kulo mkambo osokukhanya ulokwanda kwempahla zama-second hand lokusilela kwabathengi. Ingcwethi ecwayisa inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU umnumzana Elijah Mutemere uthi idlabuzane lekhisimusi lokuzijabulela sokuyize ngenxa yokwenzakalayo elizweni.
Khathesi i-Christmas vele kakula. From my own point of view, ama banks onke kakula mali lei into yama zim ama bonds lei, we thought ukuthi izalungisa izinto, but njenge labor vele besikwazi ukuthi akula lutho. Sure sibili kakula lutho, ama bank onke abantu bahlezi akula mali, i US dollar akula, ama bonds akula, therefore i Christmas akula Christmas.
Umnumzana Admeza wenhlanganiso yeChitungwiza Progressive Residents Association uthi kulumuzi weChitungwiza ohlala abanengi kuyakhanya sibili ukuba lonyaka kulobunzima.
Sibangi ukubona amaphathi emzini lapha, but ikathesi akula even endaweni ezinathelwa kona la lapha abawosa khona abantu inyama, akula into ezinjalo. Lama radio sivame ukubabona njani ekhala ezindlini lapha, kodwa kathesi hayi kuthule. La baba business la bayakhala kakhulu ukuthi akula into ezithengwayo.
Izitolo eziningi esingene kizo kukhanya umumo ufana nje kungatshengisi idlabuzane lekhisimusi elijwayelekileyo ukwenzakala ngalesi sikhathi kule ndwendwe ezitolo. Kodwa indwendwe zabantu zibe lokwengezelela okumangalisayo kuleli viki emabhanga. Ezinye zalezi zitolo zisebenzisa indlela ezitshiyeneyo zokuhuga abathengi, kugoqela ukutshaya ingoma ezithandwa nguZulu kuleli lizwe. Omutemeru uthi ukwengezelela kwabathengi ezitolo kuvame ukuba yinto eqiniswa izisebenzi ezivame ukuthola iholo lebonus ngesikhathi, kodwa lonyaka lelo holo imali lebonus kakutholakali.
Izisebenzi vele kaziholanga 2016, kutsho ukuthi i-2017 vele kabasoze bahole, ngoba i-2016 yadlula bangakaholi, abanye 12 months, abanye 24 months, abanye 13 months. Kutsho ukuthi siyangena ku-2017 singelalutho ezikhwameni. Abantwana besikolo vele kabasoze bahambe esikolo, abanye bavala kathesi kasikabhadali ama-exam fee, kodwa babhala ama-certificate kabakanikwa ngokuba kasikaqedi ukubhadala imali. So into kazimanga kuhle eZimbabwe.
Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi nxa kukhangelwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi esanda kwethula, kusobala ukuba ilizwe selukwisimo esidanisayo kakhulu osokusenza singakhangeleli ukuba singalungisiswa kusikhatshana esifitshane esilandelayo okuthi singena ku-2017 kulobunzima.
Sibone ngani hayi ayisho zake itshintsheke lutho ngendaba zokuletha imisebenzi, ukutholakala kwemali, ukutholakala kwemisebenzi. Sibona ngani hayi lokho esiphakathi komnyama akukatsheniseli. Amakhampani wona avalayo kawasekho, aseyawavala aphela.
Ezinye izisebenzi ezigoqela amathichara azikatholi iholo lazo, njalo zikhangelelwe ukulithola ngemva kwekhefu lekhisimusi okuza kwenza ikhisimusi yazo ibe mbi kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumakuPeter Ntambe.